Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo omhlaka 11/2021 ngupraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Sithe sisifika ke sisiya kuvillage okuthiwa kocharumbira, yikho lapha ke imota ke zakamongameli zathakwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke ababethwele amamatshedi lezingqamu lamatshe.
Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi emashingo namhlanje.
Izakhamizi ziyalile asivumelani layo kulezi zathu. Okwakuqala, they should have given us a budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyakuqala andibana sivume kule ibhajethi ka-2022.
Izakhamizi zakubulawayo zihlangene namhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamanisipala walelo dolobho ebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. Amantombazana asakhulayo ahlala e-trainings kobulawayo athole usizo oluvele kwinhlanganiso ezimeleyo AMI Sisters Keeper olwempahla yokusebenzisa nxa besezikhathini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi emashingo lamhlanje emini ngabasakhulayo abanakanelwa ukubana ngabezano PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni olotshwe enkundleni yeTwitter, isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fadzai Mayere uthi abasekeli be-ZANU-PF balimaze iqula likaChamisa elikade lisiya emasingo lapho bekumele ayihlangana lenkokheli yalesi sabelo. UMayere uthi abantu laba baqale ngokuvala imigwaqo ngezigodo emangweni owecharumbira bevimba ukuhamba kwezimota zabe-MDC Alliance andibana babhaxabule kakubi abantu abakade besezimoteni esithi abanye babo abatshayiweyo base sibhedlela sikhuluma nje. Umsekeli kaMayere umnumzana Gift of Salo Siziva yena obeyiphekezela uChamisa uchasise ngokwenzakale emaswingo.
Mhlambe lo mongameli ukuyahlangana le labantu esihlangana labo ngaphansi kohlelo lwe-Citizens Convergence for Change lapho esihlangana khona lamavenda lamatitsha labantu bonke abatshiyeneyo esibaqoqayo ukuze silungiselele indaba yokubana izizukulwane zeZimbabwe zibe lomanyana ukuthi ilizwe leZimbabwe liye phambili. So sithe sisifika ke sithiya kuvillage okuthiwa kocharumbira, yikho lapha ke imota ke zakamongameli zathakwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke ababethwele amamatshedi lezingqamu lamatshe.
Uthi kodwa uChamisa kazange athintwe ngoba ubengakafiki kuleyo ndawo ngesikhathi kusenzakala lokhu. Uthi abantu athi ngabasekeli be-ZANU-PF abangaba ngamakhulu amabili bebexabalala besithi uChamisa angeke aba lomhlangano emasingo ngoba nguye owathuthezela izijezo zomnotho elizweni. Uqhubeke esithi iningi likaZulu liyakwazi ukuba uChamisa nguye umkhokheli oqotho kungakho abe-ZANU-PF bezama ukuvimba ukwenza umsebenzi wakhe.
Ngiphumise mina izithombe ezitshengisa ke ukubana ke imota zikapresident zitshayiwe njalo ke laba abagcina upresident abesecurity bahanjiswe esibhedlela. Ngikhuluma njengamanje lapho ke aba-athake khona imota kamongameli okutshengisela ukuthi abantu bezimisele ukubana ke belimaze umongameli webandla le-Movement for Democratic Change. But thina siyaphambili siqhubekela ke ngohlelo lwethu elokuthi sihlangane ke labantu abatshiyeneyo ukuze siyakhilize siyephambili. Yikho ke okwenzakalayo nxa likwazi ukuthi ubana ke uJoshua Nkomo wahlangana lezo nhlupho.
Kule mfanekiso lamavidiyo aphume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini aveze lokhu kusenzakala kodwa kungacaci ukuba abantu laba ngabasekeli be-ZANU-PF loba hatshi. Isikhulumeli sika uhulumende umnumzana Nick Mangwana uthe kungamanga ukuba abasekeli beMDC Alliance bachayiwe esithi lokhu bakwenzele ukutshengisa ummeli weUnited Nations unkosikazi Elena Duan ozabuya kwele Zimbabwe ukuzozibonela ngawakhe isimo esidalwe izithezo zomnotho. Uhulumende athi zethezwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga. Kodwa omunye wabatsha weZANU-PF emela icula leDCC kubandlaleli umnumzana Munashe Mdudza uthi okwenzakale emasingo akulani leZANU-PF.
Ukuthi abantu bengatshayana beboda besenza ipolitics zabo ezokulwelana amabizo lento zabo abazenzayo phinde bethi iZANU-PF yenza njalo kusuka kusenze thina siswele ukuthi kanti bamini beningaphi. Bathi nxa bebizana berecallana from parliament bathi thina iZANU-PF yenza khonokho, bethi nxa betshayana njalo bethi iZANU-PF yenza lokho. Yonke into nje yenzakala ebandleni labo sebesithi iZANU-PF. Asisakwazi ukuthi thina iZANU-PF ingena ngaphi kubudlwangudlwangu esingundingundi esenzakala epartini yabo. Hayi, thina asingeke sakhuluma anything ngendaba leyi ngoba yibo abakwaziyo kade bekwenza khona ngale mashingo. Lokuthi kade besemashingo ambone ukuthi ibandla lingabe lile ndaba lakho, ngoba iZimbabwe indawo e-democratic evumeza wonke umuntu ukuthi ayenze akufunayo.
Unkosikazi Elena Duan uza kwele Zimbabwe mhlaka 18 wayona lenyanga, lapho azahlala khona amalanga alithumi ebona isimo selizwe. Isikhumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele intatheli izindaba ukuba kabakatholi umbiko ngalokho okwenzakale emasingo. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukutshaya kwabasekeli balo lokhu kungenxa yokuba uhulumende weZANU-PF uyesaba uchamisa ngesikhathi ilizwe selungisela ukhetho olomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Uthe kusiya tshona usuku lwayizolo, inani labakade sebehloliwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu lolubhubhane lwaqhamuka inyakenye beselikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 131,796, okugoqela abantu asebegule basila kulomkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu 125,228, kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4,637. Kunje leZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.4 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili. Elwela amalungelo oluntu iye Women Institute of Leadership Development lezakhamizi zakubulawayo eye Bulawayo Progressive Residents Association bahlangene namhlanje eBulawayo Club behlaziya uluhlu lwendleko kamunicipala walelo dolobho ibudget yomnyaka ozayo uka 2022. Wanastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba eBulawayo.
Akhamizi zakobulawayo ziyalile ukwamukela ibhajethi kamunisipala yomnyaka ozayo, zisithi ukuqansa kwesilinganiso senhlawulo yemithelo ngamakhulu edlula amabili ekhulwini, i-216% sikhulu kakhulu, njalo iningi labo kaliyenelisi ngoba iholo labo liphansi kakhulu kwabalutshwana abaqhatshiweyo abanye bengabazisebenzayo. Isakhamuzi zakobulawayo ohlaziya ngezomnotho umnumzana Ntokozo Chuma uthi ukhansili kazame elinye icebo ukubuthanisa imali
irate leya bayifakayo ye 216 inenge kakhulu nxa ingaphoswa isiphoselwe abantwini bawo kanye esikucabangelayo thina njengabantu abacubungula ngezomkhonomo welizwe sithi nxa bayehlukanise ngezigaba ingabuyi ka 1 ngemva kwenyanga ezine ibikhwela ngezigaba ngezigaba kuyakhushina ama residents kulokuthi kuhle kuphele ka 1 kungakhwela ka 1 kula khona lokho okwethusayo umuntwini ukuthi ngizayenelisa kumbe ngingenelisa umuntu ahlabula we depression
ugcina isihlalo ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uzulukazange efake imibono yakhe ku budget ka 2022
I budget ya ngobulawayo ka 2022 ikho libona sihlange lapha silama councillors lama stakeholders ama residents iyayithe ukuthi kulokunanzelela ukuthi I consultation ayizange ibe leyana yafinyelela abantu bonke ngokunjalo ke lathi njengabantu esingabe sidinga olunye ulwazi olungaphandle lama councillors bananzelela nje ukuthi labo so ama technocrats so ama experts indaba ze budget kuyiko sidinge I expect ukuba nayo ibuyizocubungula I budget ebantwini sixoxisane ngayo bese sibona ukuthi nxa sithi iqondile sibe lezizathu nxa siyaqondanga sibe lezizathu yikho ke sibona sikhona lapha and let qinise ukuthi ngemva kwalomhlanga kuzaphuma kube segcene ukuthi kambe I budget ingaba kanjani qhubeke siyaphambili
isakhamuzi sakobulawayo uKethiwe Chuma uthi I budget ka 2022 bayalile njengezakhamizi
zakhamizi ziyalile asivumelani layo kulezizathu okwakuqala they should have given us I budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyaqala andivana sivume kule I budget ka 2022 and njalo I percentage abakhweza ngayo it's way too much izakhamizi vele zehluleke ukuthi zibhadale yona le the current one engakakhwezo
esinye isakhamuzi sakobulawayo esihlala ku ward 5 unkosazana Saruzai Nyandoro uthi bajikelwe I budget
indlela esinikezwa ngayo I budget indlela eyokusijikela I budget so at the end of the day no one understands what goes on here akula okwaziyo ukuthi I budget le ihamba njani isuka ngapi yanga so ekucineni umuntu wonke uyalista nale budget ngoba asikwazi ukuthi kuphakathi kwe budget kulani
ukhansela ka ward 17 emele lo ward 19 unkosikazi sikhululekile moyo uthi I budget ibuye kwangabi lokuzwana phakathi kwamakhansila lenkokheli zekhansili
I budget ka 2022 ifike ngesikhathi njalo ibuye sangazwana nesisekhansilini kubangelwa ukubana besiqale sikhangele ukuthi sinamakhansila zipresentwa kithi sicubungule ingakayi ebantwini kodwa ngendlela yokuthi sithe sisakulungisa lokhu sabona council management sikuflyte kuma-WhatsApp kuma-constituency kumawadi wethu sayithatha sazi ukuthi abantu bathini kulokhu abantu bakwala bathi hhayi abayamukela
umsekeli kameya wakobulawayo ukhansila Mlandu Ncube obekhona emhlanganweni lo ucele ukuba izakhamizi ukuba zisebenzisane labo khansila balungisise ibhajethi le
ibhajethi sithi hayi zakhamizi asibambaneni sithuthukise obulawayo bonde namhla into engaziyenzakala ukuthi amakhansila ayacela labo abazi ngezomkhonomo ukuthi beyihlazi sesiyihlazile hayi sesizwene nezakhamizi ochuli sesayenza khona kwesikuzuleyo khonapho
ibhajethi kabulawayo eyomnyaka ozayo oka 2022 iqakathekisa umsebenzi wamanzi lapho eyabele khona amadola edlula ibhiliyoni eyodwa 1.164 billion kuhlangothi lwezempilakahle kufakwe amadola lawo edlula ibhiliyoni eyodwa 1.207 billion emsebenzini wokudonsa kwamanzi angcolileyo aphuma ezambuzini kufakwe izigidi eziphose zifike ibillion I 941.5 million emsebenzini wezindlu kufakwe izigidi ezedlula amakhulu amane amadola I 402.6 million umunicipality wakobulawayo wethule ibudget ayihlelileyo yomnyaka ka 2022 yamadola angaba ngamabillion ayi 16,834,864,215 billion esola izakha mizi zisithi imithetho yokubhadalela leyo budget kayizenelisi njalo uyihlele eyedwa engakhulumisana ngalo Zulu njengenhlala yenza ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Hola, mañana.
Abantu abeZimbabwe abalomcabango ukuthi awuqakathekanga kangako ukuba amabandla aphikisayo aweZimbabwe amanyane lamanye ukubumba umanyano ukuze anqobe iZANU-PF ngokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abafisa ukubambana lamanye amabandla bathi akusoze kukhuculwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho amabandla aphikisayo angamanyana ngesikhathi sokhetho. Ofisa ukungena esikhundleni sikasibalukhulu webandla lezaphu uMnumzana Mdolisi Hanana uthi amanye amabandla aphikisayo adlelana leZANU-PF.
Asivinjwa ukuthi khona abantu bafuna ukunqoba iZANU ngoba akhona amanye amabandla futhi lawo asekela iZANU, akhona amabandla athandana leZANU. Okumele sikunanzelele ukuthi abantu kumele kubabambanise yikuthi bona bafuna ukwenzelani ilizwe ngaphandle kokuphikisa iZANU. Okwesibili kwakhona, iZANU siyamangala vele nxa iwina ngoba umuntu owinayo angikhole ukuthi angatshaya abantu, angangena abantu ezindlini ebusuku, angabadubula. Kanti sikuvalwe labafuna ukuphikisa ngama-protest abavunyelwa, kuvalwa nge-COVID. Kuyatshengisa khonoko ukuthi iZANU kayila support esicabanga ukuthi layo kayifuna ukuphikiswa. Ngenxa yakhonoko ke ama elections wonke abuya eveza ukuthi iZANU kayithandwa. So nxa sebe winile bona bengathandwa akulanto esingayenza. Uzananzelela ukuthi uDexter Nduna wadliwa kodwa wahamba e-court ngemva kokumemezela ukuthi uwinile wawina kodwa nguye owinile yena edliwe. Angikholwa ukuthi kukhona esingakwenza. Bakhona abe MDC labo bathe sebedliwe bakhonona bangena emgwaqweni badutshulwa basuka lapho baye emakhoti bafika badliwa.
Uwanana uthi ukubambana yokuchitha isikhathi.
Ukubambana kangikholwa ke mina ukuthi kuzayenza i-court imele izwanane labantu. Ukubambana kangikholwa mina ukuthi kuzayenza ukuthi amasosha angadubuli. Kodwa okumele sikwenze abantu ku-ground ngababe yibo ababambanayo ukuthi badefende i-vote yabo ngemva kokuvota. Yikho embona ngalo kungasinceda. Bayelala khona bokuvotwe khona kubalwe kuhle labo bekhona abantu kungabi lobutsotsi kungabi lobugwelegwele. Bamele ezivindi nxa kuqiliwe asingene nini emgwaqweni sitshengisele ukuthi intando yabantu kayenzakalanga. Yikho embona ngalo kungasincedisa. Ukubambana ngokwamabandla epolitiki esikhathini esiningi angikholi ukuthi kuzaphathisa njengoba sibona abanye sebebambanele iZANU baya kuPollard kudingwa idlelo.
Kodwa uSenator Galipan Mpugeni yena uthi kumele amabandla aphikisayo amanyane.
Kune saying le ngesilungu ethi umuntu oqhubeka esenza into eyodwa kodwa ecabanga ukuthi ngaso zonke isikhathi uma yenza le nto uzothola imphumela ehlukeneyo kulale yakuqala. Leyo yiyo ke i-definition yokuthi umuntu lo uyagula ingqondo ngengutsheni. So ungabheka sehlukene singamaqembu aphikisanayo ngo-2018 even before ama-results yikho bona khona ukuthi akula into edinga ukuthi abantu bayenza phandle ukuthi abantu babambane. iZANU ne-2/3 i-majority ifake imithetho nje eyinye oyibonayo ukuthi le mthetho ayizukuhamba ephikisana nomthetho wesisekelo esawuvumelanayo. So hayi kumele amaqembu abambane aphikisanayo.
Ibandla lezaphu kukhanya engani lilakho ukubambana nele mthokazi Republic Party kuthi LMDC Alliance lingamanyana lamanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo kodwa kuzakude phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguGibbs Dube.
Lokhu lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Sikhangele wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Yini Ingcwethi zomsebenzi wezenotho ezintathu zakwele Melika ziphiwe inhlonipho yesicoco se 2021 Nobel Prize. Kulo msebenzi uDavid Card weCollegeini LA University of California at Berkeley, uJoshua Angrist weCollegeini LA Massachusetts Institute of Technology, loGuido Imbens weCollegeini leStanford University bathole lesi sicoco ngomsebenzi wabo ukucubungula imbangela yengozi ezidalwa ngabantu benganakaneli. Inkampani yeNdiza Machina yakwele Melika eSouthwest Airlines ibhekane lodubo lokumisa ukuphapha kwenkhambo zeNdiza Machina eziyinkulungwane eyodwa ngempela viki edluleyo. Imbangela yalolu hlupho inkampani le ithi ikusilela lako kungasebenzi kuhle kohlangothi lwabawondisa ukusukuma lokuhlala kwenDiza Machina ezilindweni kanye lomkhathi obungamuhle. Abantu abalichumi lane bakwele Burkina Faso sebeqalile ukuthonisiswa ngecala lokuba phakathi kwalabo abaqoqa ukubulawa kuya ngumongameli walelo lizwe uThomas Sankara. Leli cala liqale ukuthoniswa ngomvulo ngemva kweminyaka engamachumi amathathu uSankara wadutshulwa wabulawa lapho kugenqula umbuso wakhe kusihlakalo esababazwa ngabaningi ngaleso sikhathi. Ngemva kwevike kwenzakala ingozi yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimota ehamba phansi emanzini emkhunjini wolwandle ngezansi yesigabeni seCalifornia. Isiphathamandla salelo sigaba sithi umonakalo wokuchitheka kwalamafutha awumkhulu kangako njengalokho obekunakanelwa. Abohlangothi olwe Coast Guard babika ukuba ngabe kuchitheke amalitha angaba zinkulungwane phose alikhulu 95,000 liters kusiya kumalitha angaba zingxenye yesigidi 500,000 liters.
Amantombazana asakhulayo ahlala eTrenens wobulawayo athole usizo oluvele kunhlanganiso ezimeleyo AMI Sisters Keeper olempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Ubathabile Masuku weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso AMI Sisters Keeper eyakobulawayo isungule umkhankaso wokuncedisa abasakhulayo ngemfundiso lempahla yokusebenzisa lapho besesikhathini okungela mbadalo. Lokhu kungemva kokunanzelela ukuba ubhubhane lweCOVID-19 lusuke lwahlasela intsha ekutholeni imali yokuthenga impahla zokusebenzisa esikhathini, ngoba abanye abazali behlezi isikhathi bengasebenzi kwathi abanye balahlekelwa yimisebenzi okudala ukuba bengenelisi ukunakekela imuli zabo ngokugcweleyo. Umnumzana Adrian Moyo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uchasisa kabanzi ngalokhu.
Uhlelo lolo lusungule ngemva kokunanzelela ukuthi abantwana abangamantombazana abaningi phakathi kodubo lokuthi njengoba abazali bengasatholi imali eyeneleyo sokudale ukuthi abantwana bengasatholi. Yikho ke ngasengihlala phansi labangani bami bamphathisa ukuthi nami ngenelise ukuthi ngithenge lawo maphetsi ngiqalise ukuthi mbasize.
Unkosikazi Beatrice Ndlovu umqeqeshi kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uthi ngokuswela abasakhulayo bengagcina bewela ezimeni ezingabafaka engozini yokudlwengulwa.
Selabo anti la isikudala sane, ngoba nxa sikhuluma basikhanyela njengabodade wabo ukuthi uyakhuluma ekhululekile, ulakho ukuthi abuze kule ndlela ezinye ezibuhlungu, njalo kulamanye ama-perpetrators angaba abantu abadala ongathatha i-advantage ngomntwana lwana ngoba uyaswela abona ukuthi for iphaketi lamaphedi ngcono ngisebenzise umntwana yena lo. So lapho siyakubonisa kumaphedi.
Osakhulayo unkosazana Nokuthula Nkomo ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo nxa besesikhathini.
Especially nxa singena kuma-menstruation besikhali bakwazi ukuthi ngama-pads, and siyadeka ama-pads siwathola nzima abantu esihlale nabo abasebenzi mtshanzilalo.
Unkosikazi Melisa Sibanda umhlali wakobulawayo ukhuthaza uhulumende ukuba afake ezikolo inhlelo zokuthunga okokusebenzisa nxa besifazana besesikhathini.
Nxa sikhangele indaba zokungena esikhathini, ngibona uhulumende wethu esaselomlando, ngoba khathesi amaphethi intengo yakhona iphezu kwe-100 bond okuyimali vele engakwaniswa ngumuntu wonke. So besicela ukuthi maybe siphathiswe ukuthi kumbe abantu bebekwanisa ukuthi bazithungele lawo areusable maybe inhlanganiso zabo mama lazo nga zinga nkenela kwana lapho kuthi khona zisiphathi sonke umuntu vele ongumama abe le skills ona leso aso kuthunga amaphethe kumbe vele kuhle ufakwe even iprogram ona le esikole ukuthi abantwana bonke abangamankazana bayafundiswa ukuthunga amaphethe ukwenzela ukuthi bangagcini sebesebenzisa izinto ezingabafaka engozini yemikhuhlane engabichiyeni.
Umnumzana Thembelani Sikhosana umongi uchasisa ngokubaluleka kokuhlanzeka ngesikhathi abesifazane bese sikhathini.
Kufanele umuntu abe kwazi ukuthi ugeza njani asuke phambili esiya emuva ukwenzela ukuthi engathathi ingcekeza evela ngemuva eyisa phambili. Okunye njalo yikuthi abantu basebenzise isepa abayijwayeleyo kanye lokufungafaki iminwe phakathi ngoba kulakho ukuletha imikhuhlane. Okuqakathekileyo njalo yikuba lokho abakusebenzisayo kungabe kungamaphezi loba yini bakukhiphe ngemva kwamahola amane kusiya kwayisithupha. Igazi lilakho ukuthi nxa lingaphuma emzimbeni lihuge igcikwane kumbe ingcekeza. Ingcekeza le yiyo esingadala imikhuhlane.
Ngomnyaka ophelileyo unkosikazi kamongameli welizwe umama Auxilia Mnangagwa ngenhlanganiso yakhe e-Angel of Hope Foundation ebambane lebandla le-Latter Day Saints basungule uhlelo lokufundisa uzulu ukuthunga ngamalembu impahla zokusebenzisa nxa owesifazane esesikhathini. Lokhu kulakho ukwethula umthwalo wokuthenga nyanga zonke njalo kwethule umthwalo kulabo abaswelayo abangenelisi ukuthenga lawo awezitolo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Zemidlalo abaqeqetshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni wenguqu bakuthazwa ukubana balungisise amaphutha abawenze ngomgqibelo ukuze iqembu lama-Warriors linqobe eleGhana emidlalweni wakusasa. Kubika intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-1 ngeleGhana ngomgqibelo wedluleyo njalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu bakhale ngokuba umqeqeshi uNomenwabheza labasekeli bakhe behluleke ukusebenzisa kushe abadlali. Osakhulayo uButhelezi Ndlovu uthi iqembu leZimbabwe linganqoba nxa kungalungisiswa ukumiswa kwabadlali enkundleni.
Ama-Warriors kumele alungisise from the back laphana befaka uMnezi and Teenage Hardeva I think bengakhombayina well. Then ku-right back I think is the problem njengoba labona lapha uDarikwa wayenze enye iphasi yayingekho right yagcina ikhozi ukuthi ibe yigol and then sibe sesizabuya ku-midfield asila playmaker ocreatayo laphana. If we are losing khona lokho engichoyo nethemba ukuthi bazayiwina plus up front Doksibtiza and Knowledge Mzona they did well.
Ngomgqibelo abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bamangalise uZulu ngendlela abamise ngayo abadlali enkundleni kanye lokuchiya phandle abakwenze uTeenage Hardebe yena odlala mihla yonke kuqembu lakhe elizweni lase-United States of America waze wangena umdlalo ususiya phela. Iqembu leZimbabwe lihlezi emsileni wengalani imiklomelo yeSwastika Group G lile mklomelo owodwa eliwuthole lize libe ngu-Chiki lobhanqa 0-0 leqembu leBafana Bafana elase-South Africa emdlalweni walwesibili linqotshwe nge-1 kanyange le-Ethiopia mela edale ukuba umqeqetshi oyisizalwane zelizwe laseCroatia uDravko Lugarušić axotshwe umsebenzi. Isikhundla sikamqeqetshi siphiwe uMabheza yena obezibambe esiduwini ngomgqibelo lapho umdlalo ophele iqembu leZimbabwe linqotshwe ngeleGhana nge-3-1. Kusele imidlalo emithathu kugoqela lowakusasa okumele iqembu lama-Warriors liyidlale kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni leQatar ngomnyaka ozayo njalo kumele linqobe kuyo yonke yomithathu ukuze liyalele lokho elilethuba lokudlulela kusigaba esilandela yesomncintiswano. Asiyikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi angama-92 lanhlanu 85 emdlalweni wesine njalo ngokucina kumncintiswano we-One Day International ebeludlala leli Ireland. Le mpumela itsho ukuba iqembu le-Ireland linqobe leZimbabwe nge-3-1 ngemva kokuba eleZimbabwe linqobe emdlalweni wokuqala kwathi le-Ireland lanqoba kwemithathu elandele lapho. Iqembu le-Ireland yilo liqale ukutshaya ibhola namuhla labuthelela amaranzi angama-312 lilahlekelwe ngabadlali abathathu 312-3. Kuqembu leZimbabwe seliphendula liphelelwe ngumphako selenise amaranza ngamakhulu amabili lamachuma amabili lesikhombisa lahlekelwe ngabadlali abayithoba ngenembili 227-48 ngimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanjini.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabuleka kubi eMashingo namhlanje. Izakhamizi zakoBulawayo zihlangene namhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamanisipala walelo dolobho eyebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngupratho Jeremiah esithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.